Amalunga awedale lephalamende athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangena edale lephalamende ngendlela ye-proportional representation phansi komanyano we-MDC Alliance, uNkosazana Thabita Khumalo, uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Liqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuthula meva. So thina singameva esikhangeleyo esingamehlo kaZulu, so labo bayakwazi ukuthi hayi lanxa bezazihlala izihlalo zonezo, but babeke beqa ngameva esibafakile kumele abahlabe.
UMakhumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edale lephalamende yikumela uZulu, kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla, lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona yikuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli wephalamende yikungcwaba, ubhadala ama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, ukuthi ube lemithi ezikolo, kube lamabhula lamadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene esibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuyukuthi bale msebenzi. So sikhuluma kunjenje uhulumende lo usehlulekile ukudingela abantu imisebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli bephalamende kumele bathathe bakubona phandle lokhu bakungenise ephalamende, singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi bandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla lezanu PF, umnumzana Fortune Chasi, uthi idale lephalamende lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Sifuna ama-ministers ukuthi labe engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyaba ngcono. Nxa kungehlula khonokho kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibani bani wehluke kukwenza umsebenzi, khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona elesikhundla leso alaso.
Kodwa ocubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe, umnumzana Jenesani Ntungagwa, uthi leli dale lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abezanu PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho lanxa kungekuhle, kodwa bethatha ngokuthi ngabebandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asilakho lokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi anje ngesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozahlonipha obeyabe lokho engowethu. Kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabi lo muntu osebenzayo. Ukusebenza kwabo MP phela kumbe kwabo minister sokuya ngalola lo. Omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ofisini ngo 3 ekuseni. Ekhola lesithathu omuzi watshela ukuthi a mina isikhathi sami isinje. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza sisebenzela isizwe lathi sikhangele ukuthi wenzeni.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edale lephalamende engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akulapho esingathi iforum ekuthi right lina ngama-MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting. So manje sithi inhloni zokufundisa ngikuthathela khonapho ikukhekeleza ukuthi hhayi bantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje lakanje lakanje lakanje.
Abebandla lezanu PF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu, 2/3 majority, kusitsho ukuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa indlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye-whipping system. Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi akungeke kwenzakala lokho ngoba bezokwenza abakuqala ngesikhathi sedale lesikhombisa 7th Parliament lapho kwakulohulumende womanyano lapho okwakuqala abameli bavota nsitha khona ngesikhathi bedinga umlawuli wedale lePhalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.